Iphathi sithi umthetho phela usebenze njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba bechisa izimoto, bechaya izimoto ngisho lowedwa ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZANU-PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kube le bubi obuthize befuna ukumqeda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala. Kanti siyabonga inkosi ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. Sibuhlungu, sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo. Kunzima ngoba abasozi bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokhu iZANU-PF izama ukuthusela abantu, ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabweni we are not safe from ZANU-PF autocratic rule. Ngalokho ke siyalala lokhu esikhangele, sigaphele, sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu usafe. Kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ba ethi behamba laye, asikazi ukuthi bangaki balimele bangaphi, kodwa ke konke lokhu kubi kanti. Siyabonga.